Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali chona njani zilukandaba kumagumbi amane omhlaba lapho lingali khona ulamukela emsakazweni weStudio 7 olesibili mhlaka 11 Mhlolanja 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
abantu okwakhathesi sebehlengiwe dube imizamo isasekhona eyokuthi bethole lokho abakulahlekelweyo okufana lokokugqoka, ukuthi lapho bethole lapho abangahlala khona endawo evikelekileyo, njalo nokuthi bethole okokudla kanye lokokugqoka.
Kuhlengwa abantu abafika 120 ababhidlikelwe yimizi emangweni weBhinga kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula.
Go to the villages bordering Zimbabwe and the quality of life even on the Botswana side.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi ilizwe lakhe liqhubeka lisizwa isisindo sezijeziso zenotho ezetheswa ezinye izizalwane zeZimbabwe ngamazwe athuthukileyo agoqela eleMelika. Umculi olodumo uBhekizizwe Joseph Shabalala oyiqembu leLady Smith Black Mambazo kasekho. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abohlangothi lukahulumende olubona ngokuhlenga abawelwe ingozi olweCivil Protection Unit bencedisana labebutho bahlenge abantu abafika 120 ababhidlikelwe yimizi emangweni weBhinga kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula. Abantu laba besebehlala ehlathini ngemva kokwehlelwa ingozi yokuna kwezulu leli ngomgqibelo ngesonto la izolo. Izulu leli likhukhule impahla lezifuyo esenga eChininga lensunkwale eBhinga. Umnumzana Prince Dube Gospanda omela iBhinga North edalele phelamende utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi abalaqiniso elokuthi kuhlengwe abantu bonke ngoba inkulu kakhulu indawo okune izulu leli elesikhukhula.
Abantu okwakhathesi sebehlengiwe dube imizamo isasekhona eyokuthi bethole lokho abakulahlekelweyo okufana lokokugqoka, ukuthi lakho bethole lapho abangahlala khona endawo evikelekileyo, njalo nokuthi bethole okokudla kanye lokokugqoka. Ngiyakholwa ukuthi kuza kuba leminye imizamo njalo yokukhangelisisa ukuthi udubo olunje nxa kuyukuthi lungaphinda lube khona singaluvikela ngayiphi indlela. Okwakhathesi yikho okusayenzakala, amanzi alokhu ekhona kakayehli akukahambi khona ngale.
Singathi-ke bahlengwe ngubani khonapho okukhuluma ngakho?
Ngizwe kuthiwa khona kubuye i-helicopter. Ngiyakholwa ukuthi i-helicopter leyo ingabe ivele kumaZimbabwe Defence Forces kumbe ingabe ivele kwabanye abantu ababuye nje bezodinga ukuthi besincede.
Singathi-ke okufunakalayo kathesi kuyini?
Amatende kumbe i-shelter nje engayenza ukuthi laba abantu behlale endaweni ekhudumalayo, zingubo, yikudla, impahla zokugqoka, kanti njalo singafuna nalaba mhlawumbe abelaphayo i-medical attention ukuthi ibe khona seduze, ngoba nxa abantu benethwe kakhulu lizulu okwesikhathi eside bayakwanisa ukubanjwa imikhuhlane.
Alo-ke umnumzana Prince Dube Gospanda omela iBhinga North edalele phalamende bekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube 7 eselubhane. Inkokheli zamanye amazwe awezwekazi le-Afrika kanye lenkulungwane zabantu zibikwa bezithe gwaqa lamhlanje eKenya emthandazweni wokuvalelisa owake waba ngumongameli walelo lizwe umnumzana Daniel Arap Moi obhubhe ngeviki edluleyo njalo okhangelele ukungcwatshwa kusasa emzini wakhe eKabarak. Kusenjalo umongameli Emmerson Mnangagwa uphindele elizweni lamuhla evela emhlanganweni womanyano we-African Union kwele Ethiopia wona ugcizelele ukuthi kufanele amazwe aphetheya ethule izijeso ezetheswa eZimbabwe ukwenzela ukuthi umnotho welizwe uthuthuke. Umongameli Mnangagwa wethule amazwi afanayo izolo embikweni awethulele lumhlangano lapho wagcizelele khona ukuthi okuqakathekileyo ukuthi kukhulunyiswane i-dialogue ngesilungu. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga Studio 7 uxoxe lomnumzana Walter Sunungule Mbongolwane ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Into esikwenzi ukuthi i-African Union liqembu nje lapho abantu abaqakathekisa nje kuyahlangana wakhunga itiye basuke lapho babuyela emazweni yabo sebesiyakhulumisana nalawo mazwe ukuthiwa afake ama-sanctions sebekhuluma lawo sebekhuluma directly abasakhulumi lokhu anakade ikhuluma ku-African Union. Siyazi ukuthi omnangakho bayazi ukuthi kufanele bayenzeni ukuthi la ma-sanctions asuse. Zikhona izinto ofana bazenza abangafuni ukuzenza ngoba bazi bangazenza lezo zinto abantu beZimbabwe bazakhululeka bakhetha uhulumende abamthandayo. So abakwani into bakwenze lokho bafuna nje ukuthi laba be-African Union bebonakale belobudlelwano nabantu ababancindezela amalungelo abantu. Kodwa siyazi ukuthi kona nxa behamba ngamunye ngamunye basuka babuyele kubo-America babuyele kubo-Britain babuyele ku-European Union bakhulume ukuthi hayi lokhu yena kade sikhuluma ku-African Union tingasandisani nawo.
Ye, sibonile izolo umongameli Mnangagwa eziqamba amanye amazwe athi lawo athwaliswe amagabha avuzayo izijeziso zenotho. Ayaphumelela yini lanxa elezijeziso lezi?
Kuhlukile izijeziso lezi zihlukile kulalezi ezitheswa ilizwe laseZimbabwe. Ilizwe laseZimbabwe lilezijeziso yes, kodwa siyazi ukuthi ziqondane lomakhampanis athize nabantu abathize akufani nalezi ezitheswa amanye amazwe okusuka kube le esingathi khona i-blanket approach ukuthi khona ilizwe leli asifuna ukuthi sithengiselane nalo ngenxa yokuthi lilempi enje or lihlukumeza abantu ngelidlela enje or lilabalawo esingathi ngama-terrorist. Kodwa-ke eZimbabwe kulula nje ukuthi ama-sanctions angasuswa noma kusasa nxa abantu bomnangagwa bengalandela imigomo leyo eyafakwa yabo abafaka ama-sanctions.
Owayengumongameli weKenya umnumzana Arap Moi abanye bathi wayengumuntu olochuku njalo abanye bathi hayi wayilwela ngempela i-Afrika njalo wathuthukisa ilizwe lakhe. Singathi yena ube ngumuntu onjani?
Urap Moi kahlukananga labo bonke nje ababusi be-Afrika ababusa bengomdoda ukuqina bengaphikiswa. So siyazi ukuthi kukhona indima ayidlalileyo ngesikhathi iKenya incedisana lamanye amazwe ukuthi kuncedise la amazwe akade esafuna uzibuza. Nxa sikhangela lokho esingathi khona yindlela kade ephatha ngayo abantu abeKenya lokunochuku, kodwa nxa ukhangela i-foreign policy yakhe ilibonisa ukuthi usebenzisana namanye amazwe ikakhulu lawo akade ezama ukuthi balungise udaba lwe-Afrika ukuthi bonke abantu bathole uzibuza.
Lo-ke ngumnumzana Walter Sunungule Mbongolwane ingcwethi ecubungula ezombusazwe obekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseSouth Africa. Kunjalo nje umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi ilizwe lakhe liqhubeka lisizwa isisindo sezijeziso zenotho ezetheswa ezinye izizalwane zeZimbabwe lamakampani ngamazwe athuthukileyo agoqela eleMelika. Intatheli izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHavron kwele Botswana.
Umongameli Masisi ekhuluma ngolwesibili esanda kufika esigodlweni iHavron evela emhlanganweni womanyano wamazwe abensundu we-African Union uthi eleBotswana lalo selisindwa izijeziso zenotho ezetheswa eleZimbabwe. Ephendula umbuzo wentatheli izindaba uMasisi uthi kakhulu emzini esemngceleni leZimbabwe kuyasikhanyela ukuthi izijeziso zomnotho sezilimaze kangakanani eleBotswana.
Go to the villages bordering Zimbabwe.
Hamba ezigabeni ezisemngceleni leZimbabwe nakucele leBotswana ufike udingisise ukuthi impumelelo yezijeziso zomnotho kuyini ebantwini bethu. Konke losonzi lwempilo nakucele leBotswana.
And the quality of life even on the Botswana side.
Ele Botswana lingamanye amazwe alilunga lenhlanganiso ye-Southern African Development Community, i-SADC, afuqa ukuthi izijeziso zeZimbabwe zesulwe. Umongameli Masisi uthi wethesa eleZimbabwe izijeziso zomnotho sokufiphaze amathuba abaningi okuphumelela empilweni okugcwela intsha yeZimbabwe enye yayo yangakazalwa ngesikhathi lezi zijeziso zifakwa. Kodwa ekhuluma le Studio 7 emalangeni asanda kwedlula, umeli wakwele Melika eBotswana umnumzana Craig Cloud ulandule ukuthi izizathu zomnotho yizo ezidala ukubhidlika komnotho eZimbabwe. UCloud uthi inkohlakalo esigabeni esijeneyo zomnotho kanye lokungahloniphi umthetho lamalungelo oluntu kuphakathi kokunye okudala ukubhidlika komnotho eZimbabwe.
The narrative that are targeted sanctions against individuals and entities.
Udaba olukhulunywa ukuthi izithezo zomnotho yizo ezidala ukubhidlika komnotho eZimbabwe kanye lowamaza kumhlubulo weSADC sisiya eqinisweni alukholweki.
Managing the regional economies is frankly not believable.
Uthi elemelika kalisoze lesule izeso zomnotho ngaphandle kokuba leZimbabwe lingene emfolweni ezigabeni ezifana lokuhlonipha umthetho welizwe kanye lamalungelo oluntu. OweZimbabwe ohlala kwele Botswana umzana Mthabi Sidube uthi oqakathekileyo ukuthi ucatshangelwe inzalo yeZimbabwe eyiyo ebhekane lokuhlupheka okwamanje.
What is key yikuthi kufakwe izizalwane zeZimbabwe phambili. Inkinga ingabe ingayisiyo ma-sanctions. Kungabe kuyindaba ye-corruption kanye lokunye. Lawo ama-Western countries kumele ayesule ama-sanctions sibone ukuthi kambe kuzaselungela yini eZimbabwe.
Ngaphandle kwamazwe angamalunga omanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Africa oweSADC, umanyano we-African Union la ugcizelele emhlanganweni wayo ophele lamuhla e-Addis Ababa kwele-Ethiopia ukuthi izijeziso zomnotho zeZimbabwe kumele zesulwe. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron wele Botswana.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku shortwave 4930, 13860, la ku 15460 kilohertz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930, 13860, la ku 15460 kilohertz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Abenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eBulawayo Vendors and Traders Association bahlangane labenhlangothi ezijiyeneyo zempilo bekhangelele inhlupho abahlangana lazo lokuthi bengancedisana njani. Abakulomsebenzi bakhuthazwe ukuba bachiyane lomkhuba ukucilibezela ikakhulu labo abasebenza becapha imingcele yelizwe besiyathenga loba ukuthengisa phandle kwelizwe. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inkokheli yeBulawayo Vendors and Traders Association ithi sebesungule uhlelo lokucebisana ngendlela abangathuthukisa ukusebenza kwabo. Umnumzana Michael Ndiweni, umqondisi walinhlanganiso, uchasisa kabanzi ngohlelo lwabo lolu.
Umhlangano lo siwuqoqe sikhangele abantu abaphatheka endaweni zabantu abasebenza besiya phandle kwelizwe esithi ngesikhiwa ngama-Equal Cross-Border Traders, besizama ukuthi sisungule uhlelo lokukhankasa ukuthi silungise kumbe indlela abantu abasebenza ngayo nxa besiya phandle kwelizwe siyathenga impahla. Uhlelo lolu uzaba uhlelo lweminyaka engxenye emibili, sikhulumisana labeZimbra, siqoqe imihlangano, sibonisana namakhansels ukuthi kuyini esingakwenza, namanye ama-authorities nje aphatheka endaweni ukuthengisa sichapha amazwi.
Ukansila Rodney Jele omela uWard 22 koBulawayo ukhuthaza abakulumsebenzi ukuthi baphatheke emihlanganweni ebakhona endaweni abakuzo ukuze izikhalazo zabo zizwakale.
Athakade sibuyile lo Alderman Rafamoyo ukuthi sizokuzwa ukuthi wona ama-informal sectors athini, bafuna sibayenzeleni lathi njengama-city fathers. Acknowledge ukuthi informal sector yesibambi i-economy yeZimbabwe, yesibambi i-economy yakoBulawayo. Sifuna ukusebenza labo lathi yenze ukuthi sibancedise ngama-projects. Our plea lathi as ama-councillors ukuthi even lathi masenza ama-community meetings ku-ground, ababe khona ama-vendors, ababe khona ama-informal sectors, even in our meetings, so that we plan for our communities, we plan for our work.
Osebenza kunhlanganiso ekhangela ngenkohlakalo Transparency International Zimbabwe umnumzana Njabulo Moyo uthi baya kunanzelela ukuthi omama bagcina bephatheka kunkohlakalo bezama ukuphakamisa imuli zabo.
Siyananzelela kakhulu kubana kulobugwelegwele okwenzakalayo obugoqela ukuthi omama bagcina sebesiba esimeni esinzima sokugcina besebenzisa imizimba ukuze bebhadale eminye imithelo efunakalayo. Kugcina sokusiba lobugwelegwele okuningi esikubiza sithi ukudiza bezama ukuthi bancedise imuli ukuthi sikumele phezulu.
Unkosikazi Phelina Nleya ozisebenzayo uthi abanye babo bagcina bebanjwa ngamandla okubhadala ngocansi lapho bezama ukudlulisa impahla emingceleni.
Sile challenge enkulu kakhulu njengabomama abazisebenzayo. Umsebenzi wezandla, umsebenzi wokuthi izinto kuhomesina uthengisa. I-challenge esilayo ngeyokuthi uma ufika eboda abantu bezimra abalamali bafuna ukuyithola kithi, thina kathi sizama ukuthi sithole leyo mali. Abanye bethu bagcina sebethengisa imizimba.
Omunye osebenzayo kobulawayo unkosikazi Gloria Shumba uthi ukudula kwezinto kuyabancindezela ekukhuliseni ibhizimusi.
Ukuthi ukuze sikwanise ukusuka eCoachburg kuma-newsstands transport ukuthi ngibiye nga then back plus indawo yethu ye-vending solo is not yet legal.
Uhlelo lwabebulawayo Vendors and Traders Association abalusungulayo bathi luzaba ngolweminyaka emibili bekhankasela ukuthuthukisa umsebenzi wabaphila ngokuthengisa ngokukhulumisana labakahulumende enhlangothini ezinjengeZimbabwe Revenue Authority kanye lababona ngokungena kwabantu elizweni abe-immigration. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamhlanje sixoxa ngokwenzakala elizweni okunjengeholo eliphansi labasebenza ezindlini. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, udubo lwentethe ezidla izilimo ezwekazi le-Afrika oluqalele kwelekinya lubikwa soluqhele lwasabalala emazweni alitshumi lane. Abohlangothi olubona ngezokudla kumanyano wamazwe omhlaba olwe-United Nations Food and Agriculture Organization sebesungule umkhankaso wokubuthanisa izigidi ezingamatshumi edlula ayisikhombisa amadola okulwisana lalolu dubo. Inani lasebebulewe umkhuhlane wegciwane le-coronavirus seledlule inkulungwane eyodwa, iningi labo kungabe China, okulinani eledlula elabulawa ngumkhuhlane owe-SARS owaqhamuka kwele-China njalo eminyakeni engamashumi amabili adluleyo. Abasekeli bebandla lama-Democrats esigabeni se-New Hampshire khonapha kwele-Melika bayavota lamhlanje kukhetho lwama-primaries bedinga ozamela ibandla lama-Democrats kukhetho lokudinga umongameli welizwe.
Umnotho welizwe usumi ngamadolo osekubangele ukuthi abaningi bacabangele ukuthi mpela amaxuku abasomabhizimusi leziphathamandla zikahulumende ezaziwa ngokuthi ngama-cartel ngesilungu yibo ababangela ukubhidlika komnotho welizwe. Inkokheli yentsha yeZANU-PF ike yethula amagama abantu okuthiwa yibo abahuquluza umnotho welizwe besebenzisa amaxuku la. Amagama aqanjiweyo abalisa elikamcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa, umnumzana Kudakwashe Dagwirei, umkhokheli wenhlanganiso yabachola amabele e-Grain Millers Association, umnumzana Tafatswa Musarara, losomabhizimusi umnumzana Billy Rottenbach. Ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi kumele kuguqule imithetho yelizwe ukuze abahuquluza inotho babotshwe.
Kuyabasozi babotshwe ngoba akula kwehlukanisa kwamandla, i-separation of powers ayikho. So umuntu ofanele abophe nguye umuntu ole-business yakhona. Umuntu ofanele abotshwe yodlelana lomungameli welizwe i-Corruption Commission yakho nabudlawudlawu yabekwa esikhundleni ngumongameli welizwe akusuze kwenzakala ukuthi aboshwe. So kuzakuvele kuyabe lokho kubhidlizeka kumike manzonto ufikele isikhathi sokuthi kuyabe sokuthi abanye abantu abazwisisayo umbuso womgceke.
Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa ejezise intsha eqambe amagama abantu abacathengelwa ukuthi yibo abahuquluzi benotho, iningi kubandla lezanu PF liyasola okwenzakeleyo. Sixoxe lesiphathamandla sebandla leli umnumzana Joseph Chuma.
Mina gandi ngokubona kwami mina mbonana amaqinisa akhona entweni zona lezi ke gandi, ngoba khangela nangu umumbu uzotona eTanzania siyabuthengisa kodwa ngabo 200 US dollars kuthani elilodwa, kodwa uzotona kuthiwa ngabo 600 lento ezinjalo khonapho uhulumende uyokhipha imali naleyo and eyikhipha ngobunzima wavelekena imali yakhona kasilayo kayikho. So ukhangele ifueli iyashoda, kodwa uzotona khonapho ekhiphe inkalakata ezigidi nezigidi zemali ukuthi kuyothenga leyo fuel. Kanti kuhamba njani, kuyini okuba ngendlela lezo ukuthi zenzakale? So kuyakhanya ukuthi hayi bakhona abanye abantu abakwanisa ukuthi kona bebelele kuzenteni le power ezizinto ezinjalo kuloko kuthiwa ngama-cartel. Ukuthi ngobani hayi mina kangifuna ukuthi hayi ama-lawsuit, so ngeke ngagambi izwe lomuntu, kodwa I can tell you definitely for sure ukuthi hayi mina I believe ukuthi kona ama-cartel akhona ayaphila and yinto kumele iwongororo and nxa ngabe kuthiwa kunabantu abala information yaleyo kumele bebe kuwongorore korokana kuthi nazile kuthi kona kubanjwa njani, ngoba izinto ezisilimazayo zona lezi.
Kodwa usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga uphatheke njalo kwezombusazwe uthi amakhathela ngabantu abaningi kakhulu ngaphandle kwalabo abaqanjiweyo ngamagama.
Kunzima uthi laba bantu babotshwe ngoba yibo phela abanikazi bemali. Nxa sithi siyakhangela njalo sebaqambile amagama abo lana amadoda, kodwa siyabona ukuthi hayi kungabe kukhona angabe bekhona kumbe bangaphandle kwamazwe abayibo abangabe kumbe babanika imali, ngoba imali balayo sibileneni. Ngokungakhangela ukuthi nxa ungabe unguwe ukhokhela ezoku-supply fuel the whole country, ubuyathe madoda kasincedisaneni kube labanye abaletha ifuel from South Africa, hayi bayale. So kuyakhanya ukuthi abantu laba baningi, kungabe kuboyi bona laba abathathu abaqanjiweyo, kodwa hayi esikubonayo kukhanya ngani ukuthi ngabantu abaningi nje abangekho lalapha kumbe abahlangene nje labalutshwana abakhonapho. Labo-ke yibo amadoda abusilizwe bona labo. Kunzima ukuthi uqume kubo labo bantu, ungabe nje ukhokhela kodwa ungela mandla ukuthi labo bantu bahambele phambili.
Udaba lwamakhathele lolu soluze lwadida ingqondo zezisebenzi zikahulumende kwezomthetho ezifana lomtshutshisi omkhulu umnumzana Kumbirai Hotsi, ovumileyo ukuthi mpela amakhathele akhona kodwa wathi kunzima ukubabopha ngoba besebenzelana leziphathamandla zikahulumende. Umculi olodumo oembube uBhekizizwe Joseph Shabalala oqembu lele Smith Black Mambazo kasekho. UGibbs Dube oStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Tshilani mina, umtshilani mina.
Iphephandaba leTimes lakwele South Africa libika ukuba uShabalala ubhubhele esibhedlela ePretoria. Umqondisi weqembu leLady Smith Black Mambazo uXolani Majozi uthi umndeni wakhe leqembu leli kanye lomhlaba wonke jikelele balahlekelwe yindoda emadodeni. Kavezanga ukuthi uShabalala ubulewe yisifo bani.
Abanye bathi sekubambunzelenqabubu.
Banengi abantu kwele Zimbabwe abadabuke inhliziyo. Omunye wabo nguMoffat Phiri oke wasebenza emsakazweni weZimbabwe Broadcasting Corporation.
Silahlekele kakhulu ngokushona kukaMsheko. Sakhula vele kunguye esimlalelayo. Mina abanewethu bonke babemthanda kakhulu umuziki wakhe. Isihlengese sesi-Southern Africa, silahlekele kakhulu, angazi ukuthi singakhala sithini.
Upiri uthi zinengi ingoma zeqembu leli azithandayo.
Ngathanda zona izana ezechurch kakhulu ezefontweni and sake sahamba sibili ngiyabukela le concert yakhe le ayenza eHarare uPresident concert eLupho Simon. Hayi, ungabona umuntu engena ngamaculo amnandi kwane retire amaqatari nehlabela ngevoice kuphela. Hayi, akabe kumnandi kakhulu.
Kasuye yedwa uPhiri odabuke inhliziyo. UDesmond Ntini osebenza labaculi abatshiyeneyo eZimbabwe uthi uShabalala utshiye abantu besamthanda okumangalisayo.
Mina njengomuntu osebenza lama artist ayenza ezomculo ezokugida ubaba uThabalala ube inspire ngokuthi even ukupheka kwabo imusic ukuhlela kwabo izinto le group like ukuthi izinto ifike ibanga lona leli lesikhathi ilokhu igroup existayo which inspire kakhulu
uthi kuningi kakhulu abakufunda kumoyi.
Homeless kube kuyimusic kade ngiyithanda kakhulu. Ngiphinde ngithande iLady Smith iy'ngoma zabo ezegospel kade beyihlabela ngoba ngumuntu eyokhula esiye esontweni bekuzingoma kade zihlatshelwa kakhulu esontweni.
UShabalala wazalwa epulazini eliseLady Smith KwaZulu Natal ngomnyaka ka-1941. Wakhula esebenza epulazini likayise lapho ayehlabela khona umculo wakwaZulu labanye bakhe. Lokhu kwenza ukuthi athakazelelwe nguZulu njalo abumbe iqembu leLady Smith Black Mambazo ngama-1960s. Wasebenza katalala labanye bakhe badinda amadlalade afika amajumi ayisithupha. Wasebenza labahlabeli abanjengoDolly Parton, uMichael Jackson, uStevie Wonder kanye labalingisi ababalisa uEddie Murphy, uClint Eastwood nabanye. Okwenza iqembu leLady Smith Black Mambazo liphumelele kakhulu yikucula kwalo loPaul Simon waloba labo ingoma ethi Graceland lezinye. Ushiye umkakhe labantwana asebekuqembu leLady Smith Black Mambazo alijiya ngomnyaka ka-2014 esithi usekhulile. Ngimele iStudio 7 iseWashington DC, nginguKip Stube. She comes back to tell me she's gone. As if I didn't know that, as if I didn't know my own business. As if I'd never noticed the way she brushed her hair from her forehead. And she said, losing love is like a window in your heart. Everybody sees you're blown apart. Everybody sees the window. I'm going to Graceland, Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. I'm looking at ghosts and empties. But I've reason to believe we all will be received in Graceland. There's a girl in New York City who calls herself the human trampoline. Sometimes when I fall and fly,
I lale ngokuthula Shabalala, siyazusithiyele ke ingane zakho iShabalala Rhythm, siyathemba abazaqhubeka ngomculo wakho. Sigqiba ke uhlelo lwethu lwanamhlanje ngokukhangela inhloko zendaba. Kuhlengwa abantu abafika ikhulu lamachumi amabili ababhidlizelwe imizi emangweni weBhinga kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula. Selugcina ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje livalelisa igama nguChrist Gande, sithi sidibane njalo kusasa kumbe ekuseni ngo 6:30 lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.